Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 29 kuLwezi 2022. Igama lami ngontungami linkomo. Ezihamba phambili. Kubotshwe intathelizindaba yeNewZimbabwe.com isetheswa icala lokwethula udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho ngesikhathi amapolisa esithi kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 eZimbabwe ngelanga. Kumidlalo yeFIFA World Cup, iqembu leGhana lele Cameroon ajabulise abalandeli benguqu ezwekazi leAfrika izolo. ISenegal yona izadlala njani namuhla? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa izolo abophe intathelizindaba yeNewZimbabwe.com uLeo Munende amethesa icala lokudinda udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa. UMunende uthi ubizwe ngabogatsha lwe-CID Law and Order bafika bamethesa icala leli kodwa kabamvalelanga. Udaba alubotshelweyo ngolwethulwa inkundla yeNewZimbabwe.com mhlaka 21 ngompandula olwalusithi uMnangagwa wabalekela izizalwane zeZimbabwe ezazimelele egcekeni lendizamtshina eleJohn F. Kennedy International Airport zijonge ukutshengisela ngesikhathi elande umhlangano we-United Nations eMelika. UMunende uyalilandula leli cala esithi ayisuye owaloba lolu daba kanti njalo ayisuye umhleli weNewZimbabwe.com. Kodwa uthi isimanga ukuthi amapolisa amethese icala lanxa ewachasisele lokho.
Bebecabangela ukuthi mina yini u-editor weNewZimbabwe.com angazi lokhu bakuthethela. Basebesithi kuthiwa njengo-editor, njengokwabanga wabo, ngakhipha istori esasifuna umongameli, sithi umongameli yena wacatsha ebalekela ababegcengisela e-JF Kennedy Airport. Ababengani baningi basevalelwa ngabanye abantu ukuthi yena ebaleke ku-United Nations General Assembly. So bambizile ngahamba negqwetha elemidiya yesihloko Southern Africa uChris Mike sathi sesikhona ngale basichazisela ukuthi idaba esibizelelwa yilolu ngoba ngizebanjelangitshele sengikhona ngale ngasebengi-charja publication of falsehood kodwa ngibatshelile ngathi hhayi mina asikho editor owenyezimbabwe.com mina ngi-chief correspondent owenyezimbabwe.com ngingeke ngakhulumela inyezimbabwe.com ngoba ngingayikhulumela nginganikwanga imvumo ngiyaxotshwa ngoba sebesithi u-editor ungani ngathi hhayi i-editor isebenza ese-London inyezimbabwe.com i-headquartered e-London so ngibatshele ngathi hhayi i-editor use-London bona bathi amaye thina ngeke senza ngiyefaya e-London sayabupha umuntu so wena sesinika wena icala ngathi hhayi ngike lanika mina icala okufuze libe lingele omunye umuntu nxa kule cala ngoba lapha kula cala fela ona basuke sithi hhayi wena sesikusayinisa ethiwa yi-wand and caution. Wand and caution yona leyo ngizeyekwabasobala ukuthi hhayi mina ayisini owabhala idaba lolu ayisini engapublisha istori ikudaba lolu ayisini njalo u-editor wodaba lolu.
Bathi kumele umiswe nini emthethwandaba pho?
Abakhulumanga ngiphuma bathe bona sizabe sikubiza lapho esithanda khona njalo kufuze wena wenze ngendlela zonke ukuthi uyabe ukhona lapho esikubiza khona. So lami ngizazama njengoba kungamapholisa ngizazama njalo hayi lapho ababiza khona ngizabe ngikhona kodwa ngibajelile ngathi hayi lokho elikwenzayo yikusebenzisa umthetho owelizwe ngendlela engasiyo.
Umhleli weNewZimbabwe yena ukhulumela yini njalo uthini?
umnikazi wenyizimbabwe.com.
Yebo, umnikazi la umhleli lo othi useNgilandi.
Alright. Ayikhulume naye la uMangele ukuthi ungani bebiza mina. Yena bengazange bakhulume naye. Ngamthela ngathi alama ngazi ngoba akazi ukuthi izizwe lami lingene njani kwindaba zona lezi. Udaba lwakhona singalibhalayo labona ukuthi izizwe lami lingene njani bexazulula kumbe behlola udaba lolu angazi lokuthi lingene njani. Kodwa ngimtshelile yena naye wathi hayi umelele ucingo lapho bedingisisa ukuthi yini okwenzakalayo.
Ungathi udaba lolu soluza kuphazamisa yini kumsebenzi wakho?
Hayi, lokho liqiniso ngoba udaba lolu lungamphazamisa. Ngikhangele umnyaka ozayo. Umnyaka ozayo ngumnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuningi okwenzakalayo. Ngiyakhathesi mina njengentatheli zindaba. Sengizesaba nawo.
ULeo Munende, intatheli zindaba yeNewZimbabwe.com. Inhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association, ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho ngesikhathi amapholisa esithi eZimbabwe kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili, 22 ngelanga. Inhlanganiso le icho lokhu ngalesi sikhathi somkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence okuyisikhathi sokuqakathekisa ukulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana ngabesilisa. Sixoxelo msekeli kamgcinisihlalo walinhlanganiso unkosikazi Patricia Chabalala.
Udaba lolu mntanami lubhase kakhulu koBulawayo ngoba omama bayatshaywa kakhulu njalo isikhathi esiningi omama abakhondelisi ukuzifelela belisa amadoda. So lubhasile kakhulu, bayatshaywa kakhulu omama ezindlini lapha nangaphandle, bayatshaywa emabhawa njengoba sokwagcwala emabhawa yonkindawo.
Isizathu kahle kahle kuyini? Isizathu esimqoka babe belwelani, babe betshayelwani?
Isizathu kakhulu yikho khona lokhu ukuthi imali kayikho. Yabe kubanga yona imali ukuthi imali kayibuye ekhaya, kubangwa lokuthi ukudla kubuye ekhaya, besho kubiwa-ke lapha namadoda. So kuzabandele kwamadoda noma indoda isebhawa ilandele ngumama ukuthi ngingathifuneka abantwana ukudla, ngicela imali ngithengele abantwana ukudla, besho kubiwa-ke ngoba shuwa indlala ibhasile, imali kayikho. Omama bahawula kakhulu ngoba kuningi labo kuyabe kuthengisa amatamatisi engxakehlule ukuthi athengise imali le ayithole. Ngetshwala lobu bukhona kuyanathwa kakhulu. Indlela okunathwa ngayo itshwala kubangela ukuthi futhi kube nedlakela lokhu lolu kuliwe kakhulu lapha.
Lina njengenhlanganiso lilenhlelo yini zokukhulumisana labo abesilisa labesifazana ngalolu daba?
Yes, sinazo kakhulu inhlelo ezikhangelwa yi-department yethu egender. Department ye gender, i-department ye gender iyenza imikhankaso kakhulu. Iqalisile nje ukuyenza imikhankaso leyo ikhulumisana labo baba labo mama babahlanganisa endaweni eyodwa bekhuluma bekhuthaza ngokuthi lingabi lodlame lolu lingaliwa likhulunyiswane.
Obaba nxa likhulumisana labo bathini? Bavuma yini ukuthi yibo abahlukuluza omama kanti njalo kumele bachiyane lalowo mkhuba? Bayakunanzelela yini ukuthi benza into engalunganga?
Abavumi isikhathi esiningi bathi labo bayakalwa, bathi ngathi siyatshaywa mama kunje, omama laba lathi basibetha basiqala singabenzanga lutho. Kodwa isikhathi esiningi obaba sebebona labo ukuthi lokho abakwenzayo kubi kakuqondanga. Uyabona ukuthi nje babe bephikisa nje kodwa bekwazi ukuthi lokho abakwenzayo abaqondanga. Kodwa kukhanya bayabona balalela kukhulunyiswana ngoba nxa kungakhulunyiswana kuphendulwana kuboniswana kuba ngcono bazwisisa.
Zikhona yini izehlakalo lapho owesilisa azivikele khona ngokuthi hayi nguye otshaywayo lani laphenya labona ukuthi hayi impela ubaba nguye othwaliswe nzima lapha ekhaya?
Yeah, kukhona kwezinye indawo lapho fica khona hayi kungalula silindele hayi umama echinga kodwa kazizivamanga njengalezi ezokuthi omama bayatshayo hayi zilithwana kazilingani lalezi ezabomama lapho abahlukuluzwa khona.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. ELeChina izolo liyekethise imigoqo yalo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kulandela ukutshengisela kwabantu bakulelo lizwe bekhonona ngemigoqo le besithi yephula amalungelo abo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcwethi zisithi igciwane leli lilakho ukumemetheka ngamandla eMelika lakwele Canada. Kulandela ikhefu le-Thanksgiving evike phelileyo lapho abantu bakulawa mazwe abavakatshelana khona ngobunengi. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo sebenza kwezempilakahle kwele-Bilitane umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule.
Ababusi beChina isinqumo lesi basithethe ngenxa yokuthi abantu beChina bebesebesidla udlakela ngoba befuna amalungelo abo. Uhulumende ukwenze lokhu ngoba beseqathanisa esebona ukuthi nxa bengakwenzanga lokhu ukuthi begobele lokho okufunwa ngabantu, abantu bazaphazamisa umbuso wama-communist. Ngoba phela nxa abantu sebevuka udlakela kanje kuba yingozi kulabo ababusayo, kulabanye bebuya ngezombangazwe phakathi. Loba kuyinto eyimvela kanci eChina ukuthi abantu batshengisele ngalendlela, kodwa batshengisele abantu beChina ukuthi bazimisele ukuthi belungise lokho kungaba kuyakhathaza elizweni labo. Ngoba uhulumende uyancindezela, uhulumende ovele encindezela uyathatha amathuba. Loba kungasonto edinga ukuthi abantu bancindezelwe, kumele sihlale lawo lomkhuhlane ngoba usuvele usukhona. So asomkhuhlane ukuthi umkhuhlane ukuthi abantu sebengave ethuka kudlula amalawulo. Hathi
siyabona ukuthi ikhefu lekhisimusi liyeza, njalo sikhuluma nje iningi belithakazelela iThanksgiving eMelika lakwamanye amazwe. Singabona igciwane le-COVID-19 limemetheka ngenxa yalokho, njalo abantu bengenzani ukuthi benqabele ukumemetheka kwalo?
Abazingcitshi labaqeqetshileyo bayatsho ukuthi umkhuhlane we-COVID uzamemetheka, bathelelana ngobuningi, uhlangana kwabantu ngobuningi. Lezi ndlela abahamba ngazo besendaweni ezishiyeneyo, abanye bahamba ngezitimela, abanye bahamba ngezindizamtshina, le ndlela eziningi, abantu bahlangana ngobuningi. Kuyayenza ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheke phakathi kwabantu. Kube sokubuya njalo emazweni anjenge Europe, siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo usuphakama ngamandla ngoba lesi kuyisikhathi sokuqanda kuleli lizwe esithi yiwinter. Njalo futhi sibuye sikhangele la amazwe jabulele usuku lwekhisimusi. Abantu abaningi bazahlangana bezimuli, behlangane bengabangane indawo eziningi kumaborda, bengena emazweni ahlukeneyo. So umkhuhlane lo we-COVID-19 uzamemetheka, kukhangelelekele ukuthi uzamemetheka ezweni laseQatar kulo mdlalo omkhulu omhlaba wonke owenguqu i-World Cup ye-FIFA. Abantu babuthene bagcwele enkundleni zokudlalela ibhola, abavikelanga umkhuhlane wegciwane le-COVID-19. Ngakho ke bazahotshelana khonaphana laba abantu bavele emazweni amaningi nengayihlukeneyo, wonke umhlaba nje bazathwala leli gciwane. Njalo singabona sokubule gciwane elinye ele-COVID-19 elibuya liguquka ngenye indlela livelela endaweni ezinjengazenezo ukuthi abantu abebebuthene.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule usebenza kwezempilakahle kwele-Bilitane. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi eZimbabwe kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 ngosuku. Okuyinto esidale ukuthi iParliament ixoxisane ngokuqinisa izigwebo zabadlwenguli. INewsday yona ithi uhulumende usethwalise inhlanganiso ezizimeleyo usethwalise nzima inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu ngokuthumela abacuphi ukuthi bazifake amehlo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Kuna ke ngikhulumelo Believe Gawulelo Joseph Chuma, Malagi Mpomo, Lozenzumo, Elfas Mashaba. Bahlala besithi ilizwe leli lokuthula. Kulomthetho, people are living in peace. Look at eGwanda kubonthebe laphana izakhamuzi ziyakhala. Zithi kulo muntu ongubhova ohamba ethwele ihloka ngqamu lebhemba oterroriza erepha abantu. Dina abantu bezanu alikunanzeli kokuthi ilizwe leli akula mthetho la. Selibhizi ligijimisana labantu abo-CCC labo-MRP ama-opposition parties lisekela ukuthi amapholisa enze the right job yokubopha abantu izigangi ngesikhathi kamgaba zange sikubone lo. Besareka isikhathi esathi sikhula ngaso okuthiwa kulabo kulezigebengu ezihlala egangeni sokuyikho futhi ikhathi esingenxa yenu i-new dispensation kumbe yi-new dispensation yakhona leyo ukuthi amapholisa ehlule ngumuntu oyi-one. The whole of ZRP is a camus is kale, kumbe ikuthi kusemathebeleleni kumele abantu bazibeke yikho elikufunayo khona ukubelieve gawule njengawe yangeka yangeka umuntu omdala hlalo sithi kule peace njani namashurugi yahlupha abantu ngani kule peace njani abantu besithi kulomuntu oterrorize abantu abantwana basahambe esikolo. What type of peace is that? Akuzama ukufunda wena mdala ohamba esikolo uzama ukufunda wena unanzelele ukuthi ilizwe lelala alilamthetho alila peace kwenziwa umthetho kuphela u-opposition.
Basakazi bethu ninjani? Ngikhuluma noNkabini. Bengicela ukudlulisa nje imeseji kunaba abafowethu abe-MRP. Ngilalele kahle, bengilalelisise. Nami nginendebele ngasemathebelelethi from Lupane. Indlela nje abayenza ngayo mina ayinginiki respect. Angaze ngizwa mina abaholi be-CCC ma benza amarali becriticize noma begxeka i-MRP. So lokho thina abanye kusinikeza omunye umqondo ukuthi abana respect. I'm not a politician, ngingumvoti. Hayi ukuthi kule qembu elilandela ngilandele iqembu mina ngivotela iqembu embona ukuthi lingisa phambili endelizosa phambili lempilo yabantu abami. So le into engiyizwa nje beyikhuluma la begxeka bengaqedi, hhayi angizwisisi kahle ukuthi bangabahola banjani ma befuna ukuheha abantu ukuthi bebalandela ababaheshe kahle. Intombi ayishelwa ngolaka, ayishelwa ngenhlamba, awuyisheli nge-ex boyfriend yayo, ushela ngento ozoyenzela yona in future, hayi ukuthi ushele nge-boyfriend yayo ukuthi i-boyfriend yakho yayinje. Ayizange ikwenzele lokho, ngingazokwenzela lokho no.
Linjani kustudio 7, kustudio 7, uThungameli Nkomo, Danono Kawande, If Dube, Sosithumbani lwanomunye labanye sembakhohliwe, siyalibingelela, siyajabula nge-news, siyajabula nge-news elisiphakulela zona kustudio 7. Lapho embakhohliweyo lingixolela, hhayi ngiyalibingelela nje lonke lonke, abanye amabizo abo asuke embalekele, ngiyalibingelela lonke endikhohliweyo, lalapho embaqambileyo siyabonga. Ngile themba ngiyake ngilalele nxa libeka i-news kustudio 7. Lixwayisa ukuthi kungabi lokuthukana, kodwa isimanga engiyilazo nansi ngapho kustudio 7,
lo baba lo uthaphezwa mgwadi uyathuka intando yake nyabe siyabe simlaleli nje sonke kusudo 7 naphela ngenxa yokuthi bona abezani phefu yiba abantu abakupower yes akwazi ye yiba abathethe umbuso kwakathesi kodwa iya iliphethe twice sibili nyabe ngilaleli ukuthi nxa sifaka kuma audio kumbe kuyini nje kumbe kuloba singalobi sithethela umuntu nxa kuyukuthi i-audio singakhulumi ku-audio sithethela abantu kodwa yena uthaphezwa mgwadi yange umlaleli uyathuka nje ihlamba yonke umhlobo wonke nje ngenxa yokuthi bona yibaba kuphawa hhayi loku akwazi thina ke abanye abe-triple C sithandi ukuthi kumbe sithuke umuntu hhatshi
abalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eKenya liqhuba inkulumo zokuzama ukuqeda impi esemhlubulweni wangempumalanga kwele DRC. Owake waba ngumongameli wele Comoros umnumzana Ahmed Abdalla Sambi Sambi wetheswe isigwebo sokupika okwempilo yakhe yonke. Ngemva kokufunyanwa yelecala lokuthengisela abantu bokuza ama-passports. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele khatha. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar. Balandeli benguqu kwezemidlalo amaqembu aseAfrika athi ele Morocco lele Ghana adlale kuhle kakhulu izolo kumncintiswano weFIFA Soccer World Cup kwele Qatar. ICameroon ihlasele okwesilo yaba ngutshikilo bhanqa 3-3 leSerbia. IGhana layo idlale okwezinga laphezulu yashaya eleSouth Korea nge 3-2. Kweminye imidlalo yayizolo eleBrazil linqobe iSwitzerland nge-1-0 kwathi iPortugal yatshaya i-Uruguay nge-2-0. Namhla khona iSenegal izadlala le-Ecuador, iNetherlands izadibana leQatar kuthi iMelika izaqwaqwazana le-Iran, iNgilandi yona izadlala le-Wales. Sixoxe lo landela imidlalo yeWorld Cup le eseMelika uMuzobanzi Ncube.
Ibhola liyi-round okusho ukuthi liyakwanisa ukuthi ligiqikele noma ngapi. Sesibonile lapha kuWorld Cup kanobhutshuzwayo eQatar ukuthi ama-team ayiwo aziwa ezintshantshu zebhola ayiwo sibili kade garajwa kubi lapha kuWorld Cup eQatar. Siyabona amathima kithi sibili eAfrica aqale madolonzima kodwa a siyabona sibili ukuthi iGhana nanso yawina iMorocco njengayo idlale kuhle kakhulu yadla zona intshantshu ezidlala eEurope iBelgium uyabona sibona leSenegal layo futhi yenza kuhle kakhulu yadla bona abanikazi belize eQatar so kuyatshengisa sibili ukuthi amathima kithi eAfrica azimisele njalo kumele siwasapote ngiyayibona kakhulu iMorocco hayi iMorocco ingayithatha phela iWorld Cup sakusoma so ngoba hayi ibhora labo limnandi kakhulu
Namuhla kule qembu laseAfrica elilodwa elidlalayo iSenegal yona ezanqikilana leEcuador ubona izala nkomoni lapho
iSenegal ngimnumzana nkomo phela sikhumbula ukuthi yiyo vele enqobileyo kuAfrica Cup of Nations so yiyo evele ithenjelwe ngamaAfricans ukuthi khona hayi zathi representa kuhle sibili sifisele intshanhle enkulu kakhulu sibili ukuthi ichaye Ecuador
iliphi iqembu obona liphakamisa linkezo ncube ngoba siyabona kulamaqembu amathathu lapha akhanya ehamba phambili asenqobile kumidlalo yawo yonke aseyidlalile lapha sikhuluma ngeFrance esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke sikhuluma njalo ngeBrazil la esinqobe kumidlalo yomibili eganye lePortugal layo esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke iliphi iqembu obona liphakamisa inkezo yeWorld Cup lonyaka
Inkezo le ivele iza eAfrica mnumzana Nkomo ngoba amathima akithe eAfrica adlala ibhola elimnandi kakhulu sibili ngoba sesibonile phela ukuthi amathimo nalawa ekade thenjiwe yokuthiwa izintshantshu zakhona zonobhutshuzwayo kabula lutho sibili ngoba phela nampo Morocco akatheza into yabona ukuzichayela amathimo nalawa adlala eEurope ayo alama players sibili abhadala izimali ezinkalakatha adlala all over the world so uyabona ukuthi iAfrica hayi sayithatha inkomitho le yabona uMorocco laba labo Senegal labo Ghana baphelela phezulu sibili khona
umuzi obanzi ncube ngomlandeli wenguqu ohlala khonapha eMelika kodwa udabuka kokapu eSlovela Sikhangeleke izibaya ukuthi ziminjani ku Group A iNetherlands iyakhokhela isidlala imidlalo emibili ile 4 points ilandelwa iEcuador layo ele 4 points kuzwa ukuthi iSenegal ihlezi kuzinga lesithathu ile 3 points iQatar okuyikho lapho kudlalelwa khona imidlalo singathi ngama hosts sebedlale 2 games baleqanda 0 ku Group B kukhokela iNgilandi ilandelwa iIran kuzobuya thina eMelika ngapha iWales ihlezi kunumber 4 ku Group C kukhokela iPoland ilandelwa iArgentina kuzobuya iSaudi Arabia kuzinga lesithathu iMexico ikunumber 4 ku Group D kukhokela ke omaqhuzu iFrance isidlala imidlalo emibili ile 6 points ilandelwa iAustralia ele 3 points kunumber 3 kule Denmark kuzwa ukuthi kunumber 4 unumber last kule Tunisia Group E ikhokelwa iSpain ilandelwa iJapan kuzwa ukuthi iCosta Rica then iGermany amajelimana ahlezi kunumber 4 adlale 2 games kodwa ale 1 point kuphela Group F iCroatia iyakhokhela nge 4 points ilandelwa iMorocco ele 4 points layo kuzwa ukuthi iBelgium ihlezi kuzinga lesithathu Canada yona isiyaphumayo iku number 4 Group G kule Brazil ekhokhelayo ilandelwa iSwitzerland kuzwa ukuthi iCameroon number 3 Serbia number 4 then igroup yokugcina kukhokhela iPortugal ele 6 points ilandelwa iGhana ele 3 points kuzwa ukuthi South Korea hlezi kuzinga lesithathu ikugcineke iUruguay ihlezi ku number 4 ayike sisiphethe ngebezihamba phambili kubotshwe intathelizindaba yenewzimbabwe.com isetheswa icala lokwethula udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa Kwanele mthwaka zomuhle Oliver lelisayo nguntunga milinkomo asibeni sonke kweza kusihlwa ngwa fast 6 after 7 lichone kuhle.